Iqembu lechikeni lihlohlelwe ngukapteni walo uMoses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo ususiyafika emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu lechikeni selile miklomelo elitshumi lanhlanu, ikanti iqembu le-Islanders lona lile miklomelo elitshumi lesikhombisa. Umdlali wokhetho zintatheli ukuba nguyodlale ukwedlula abanye nguGuy Godart, yena othi usekelo aluthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu lechikeni yilo olumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu lechikeni belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakobulawayo, njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela leyi iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu, ngoba phambilini kwalo mdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakobulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu le-Adal lona beselidlale imidlalo yembala lidliwa linqobe le-Triangle nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni e-Morris Depot. Iqembu le-ZPC Kariba libe ngujikile obhanqa lele-Chapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni obusenkundleni e-Nyamunga. Iqembu le-Shabane Mine libhaxabulele Bantu Rovers nge-4-1 ngasemaklasi, kuthi emdlalweni obusenkundleni e-Dilibazimu esedolobheni le-Beitbridge iqembu le-Cholocho litshaywe nge-4-1 liqembu le-Ngezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Ngezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engama-22. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.